Sali bonani amahla bezulu eZimbabwe lapho likhona ungakhangela ilizwe ama statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebelelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebelelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezijeneyo, kuqele eMashonaland, eMadebeleland, eMidlands, eMaswingo, amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID yemhlangano ukuthi ungena hajj, ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Khathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ekudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10 per province. Ama-youth lawo akutsho ukuthi avela kuZANU-PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. Itshengisela ukubana ibandla elilabe lilamavoti amaningi kuprovinsi naleyo yilo eliyafaka i-youth ezangena kudale lephalamende. Lokhu konke kuvela kuma-resolution asuka ku-youth day ileyi esiza celebrate mhlaka 21 evelela ku-21st movement esasi celebrate khona i-birthday yomongameli owayengumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake izikhalazo zabo kumongameli welizwe ngelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga eliqakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lesidakamizo ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolu luyaluthola yini khona ngapho eBinga njengakwezinye izigaba zelizwe? Njalo ungathi amapholisa kumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha?
Isidakamizwa yimpi esifakwe nguhulumende kababa uMnangagwa. Banatha izinto okuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathe leminye imithi emele kube ngesigulane sebenatha, njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Seqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness, kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili. Kuzoba le more than 5,000 ama-youth, more than 5,000 ngokuthi betshengiselwe, betshelwe ukuthi hambani ini kuma-provinces, betshela abantu ukuthi bechiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokho, ngoba kuvela phesheya eZambia bayakungenisa, bengenisa becrossa uZambezi belakho ukudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende usethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni okuthiwa yi-drug abuse.